Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sikhangela i-second wave, kuqakathekile ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave.
Uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula imingcele, kanamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane leZimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump welemelika elama-Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa vele Algeria namhla emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo leseliyinkulungwane phose ezithobamo nemunye 8,829. Asebesinje kuleli gcikwane bezinkulungwane ezidlula eziyisithiyagalombili 8,096. Ukuthi abalokhu begula bona sebengamakhulu phose amahlanu 476, labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,375. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 50.9 million, ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula imingcele, kanamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane leZimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Lokho kuvezwe isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Respect Gono, otshele idale lephalamende ukuthi abalamtshina yokuthi behlole amaphepha bebone angekho emthethweni njalo abenelisi ukuloba incwadi zokunika abantu imvumo yokungena elizweni ezamavisa ebulenjini. Utshele ikomiti ebona ngezomvikela kuleli dale ukuthi ugatsha lakhe lusebenza gadalala ukuthi luphathisane lezinye ingatsha ezikahulumende ezigoqela olukamsitheli kanye lolwezimra. Lokhu kwenzakala igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni lemhlabeni jikelele. Njalo umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana John Mangwiro ebikwa isithi kungenzakala ukuthi ilizwe livalwe okwesibili bengavumelana. Ukuze sihlaziye lolu daba, siqale ngokubuza ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko ukuthi ukubuyisela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kungaba lomthelela bani.
Nxa sikhangela i-second wave, kuqakathekile ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave, njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya America lezindawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu khonkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi ukumemetheka kumbe ispread e-coronavirus iyenzakale masinya. Bese uqiniswa yilokho, i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle, abantu kabasanaki. Uyabona umuntu abegqokile nje imaski eyifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama maski. Abanye bawagqoka bengabona amapholisa kumbe nxa esengena kwenye office. Kodwa nxa ezibhodela nje town ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyabengelayo imaski. So i-behavior yethu isiyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave iyeza, njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenzwe yaba lula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni la kwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngeke sasiqede. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayeli ukwenza njalo siyagcina sesitshawa ngenye imikhuhlane ebulalayo njalo, cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi vigorona, sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba, kungcono nxa ule sanitizer nje. Ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.
Lo ngudokotela Rogers Magiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, sixoxela ekobulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngabenkampani yezesa, besithi baphila nzima ngokubasa umlilo ngoba iholo labo lingasehambelani lenguquko ebakhona emthelweni wamandla kagetsi nyanga zonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Loko kwamagetsi ukukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi inkulu ayithi ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli, siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi njeni i-government, ngani vele i-business ngani vele iyasizwela sibi ngoba siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingamagogoba abakhulu. Imali yakhona siyathatha sihluleke ukuthi sithenge ukudla, naye uthabhatha amagetsi ziphese sadlala emnyameni njeni.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamusa kobulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina ingangihlukume kukhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi siyabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje.
Isimandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabanyela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu, zizaqhansa izinto zonke lazo impuphu izaqhansa kuzaqhansa ishukela kuzaqhansa amahlamvu kuzaqhansa isepha konke kuzadula kwenze impilo ibenzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi inkampani kayiphulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso sakuqala se 50 units asezaviza amachumi ayidlula isificamine mibili $86.39 kuthi isilinganiso sesibili se 50 units azaviza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se 100 units sakuqala sizaviza amakhulu ayisithupha $606.38 kuthi isilinganiso sesibili se 100 units sizaviza amakhulu edlula ayisificamine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba ingozi yokonakala kwemvelo izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Selisanda inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weMelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Umnumzana Joe Biden wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe ngesikhathi kubusa umnumzana Barack Obama uthole amavoti awe Electorate College angamakhulu edlula kancane amathathu 306. Umongameli Trump wathola ngamakhulu edlula kancane amabili 232. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abanye abantu abakubandla lama-Republicans abagoqela owayengumcebisi wezomvikela umnumzana John Bolton bathi kumele uTrump labanye bakhe bavume ukuthi uBiden nguye onqobe kukhetho lukamongameli. UBolton labanye abambalwa abakubandlaleli bathi sesifikile isikhathi sokuthi uBiden alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Kodwa uTrump owayevume enkundleni yokuxhumana ethitha ukuthi unqotshwe nguBiden waphinde wakwala lokhu komunye umbiko awuthumeze enkundleni efanayo ukuthi ukhetho lukamongameli aluqhutshwanga ngemfanelo. Abantu abaningi kakhulu kwele Melika kanye leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya bathi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo. Esebenzini seGeorgia lapho uTrump athi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo sebeqalile ukubala kutsha amavoti. Umabhalane omkhulu wesabelo lesi umnumzana Brad Raffensperger uthi lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu wonke asuthiseke ngokhetho lolu.
With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a re-canvass all at once.
UTrump wethule omunye njalo umbiko enkundleni yeTwitter emadabuka kusanamhla esithi wanqoba kukhetho lolu. Abakubandla lama-Democrats bathi uyazikhulumela umongameli obhuqwe nguBiden kukhetho lukamongameli. Isizalo neseZimbabwe umnumzana Simahedwa Ndlovu uthi kuyethusa okwenzakala eMelika.
Lokho okwenzakeleyo siyakuzwa ekuthi i-America yilizwe elingajwayelekanga ukuthi kuthweli loburobhana. Sizozwa yona ikhothi ukuthi izothini ngomongameli uTrump.
Umnumzana Nkululeko Majazi uyakusekela lokhu.
UTrump nxa elobufakazi kamproduce iphele emadali nxa engelabo kayekile njengabothongekayo.
Kulabanye abathi uTrump wesaba ukuthi uzabonakala njengomuntu wehluleke ubuza nxa engavuma ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo ngomunye wabalombonolo.
Uhlelo lwamavota aseMelika ngilubona lona luhambe kahle sibili. Abathi luyivotho Biden. UDonald Trump ngokubona wami mina angazi njalo uma ezoyiwina idaba lwakhe lolo oluhambise emthethwandaba. Yena uDonald Trump okwenze wabusa i-one term usuke wasebenzisa waphuma ezinqumweni zabantu akade bemkhethele zona bemthembele zona ukuthi uzaba wenzela zona. Akathe ezithembisa abantu kasazenzanga. That's why abantu beMelika sebe iphendukele bangamvoteli kwathi kwasala labo abalutshwana ababenefithayo kuleyo imsindisindi yakhe ayenzayo yibo abasele bevotele yena ke kanjalo asilindeni ngesiboneni ukuthi uzokhona yini ukuletha ubufakazi emthethwandaba oluzamenza isinqumo sokuthi athi wacubelezelwa ekhetheni sisazi ukuthi kungabe wacubelezelwa kanjani.
Olandela ezombangazwe uMnumzana Sikhumbuzo umlalazi uthi uTrump ususwe esikhundleni ngenxa yokuthi kulabantu abaningi abagangwe ngababandla lamademokrasi ube bavote ngobuningi babo loba nje uTrump ubemele iqiniso.
Indlela abantu abahlukume ngayo isiphetha umuntu omnyama ngikhona ukuthi umuntu omnyama yemelika ongakutala abanye nabona bavote kwazi bavota kangaki angikwazi kodwa ngikuchaza khonoko mina ngibona ngani even war is liking ma kungukuthi ungaphuleka kanjani ukuthi banisithi kuzokusa abantu bamnyama ngoba amathiwa lawo awafuni ukuswa abantu bamnyama yiliqiniso lelo andanzene-reaction emazwe afana naborusia.
UBiden okwamanje ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili namashumi amathathu lambili 232. Wonqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumelo yokhetho lweMelika nangokuqonga okwesabekayo kwenani laba banjwa bele COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi eyeModerna ibika ukuba isiphumelo wayo umuthi wokuvimba ukuthelelwa igciwane leCOVID-19. Le inkampani yesibili yakwelemelika esiphume lomuthi ofanayo ngemva kwePfizer. Usibalukhulu wesabelo seWashington, uGovernor Jay Inslee, wethule imigoqo yokuvala ngqi lesi sabelo okwamaviki amathathu alandelayo ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebebanjwa belegciwane leCOVID-19. Ukutshengisela kwabasekela umongameli Donald Trump wele Melika ukuthi watshontshelwa ukhetho okuqale ngomgqibelo, lokhu kuqhubekela phambili esikoleni seMelika iWashington DC osokudale ufuthelana ngoba kulabanye abangamsekeliyo labo asebeqalisile ukutshengisela besithi akavume ukubana unqotshiwe. Kuphuma imibono ehlukileyo ngemfa yowake waba ngumongameli weleGhana uMnumzana Jerry John Rawlings, abanye bemncoma besithi wayelombuso wentando kazulu enakekela abaswelayo, kodwa ke kube labanye abathi wayebusa ngodlame njalo esephula ilungelo loluntu ngokubopha ababelembono ehlukene leyakhe ezombusazo.
Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impila kahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yi-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kudale ukuqhamuka koduko lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi nabazali. Umhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhelise ukungaziphathi le nduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha besebetshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bezesithi ukumemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama-STIs lawa abesesithi sememetheka kakhulu kuma-communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezichiya-ke amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela. UMnumzana Josa Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-Kapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
gabala esiwathi ngama sanitary facilities. Siyabona ukuthi akula futhi ama toilet emasimini, abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla uma nxa bekugeza.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithise esabelweni semanikaland ngesikhathi se-lockdown, okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye betshiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini, besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele igazi lephalamende kusikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshwana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle esikolo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi nakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Nchambe.
Ikomiti yebandla le-MDC Alliance ebixwayisisa ngecala ebelisetheswa umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo unkosikazi Dendai Masocha lokuphatheka ekuthunjweni kukamnumzana Dendai Mucheiwa imthole emsulwa isithi insoli zikahulumende yizo ezathumba osakhulayo no. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuthunjwa komzawakhe wentatheli izindaba elodumo uMduduzi Mathuthu. UTawana Mcheiwa nguntulikazi ngesikhathi uhulumende egijimisa lokubopha abantu ababecatshengelwa ukuba babelungisela ukujingisela kwamhlaka 31 Ntulikazi. UMcheiwa ngomunye wabaningi abathunjwa ngesikhathi lesi wahlukunyezwa okumangalisayo, kodwa kwaba le mibiko e-ICT ukuthunja kwakhe kwakuqoqwe izinsolo zikahulumende zisebenza nonkosikazi Masocha. Lokhu kwenza ukuba ibandla leli likhethe ikomiti ehlola ngendlela athunjwa ngayo ekhokhelwa ngunkosikazi Conciliation Nanzavana unobhala umnumzana Jameson Timba nommeli wenkulumane umnumzana Kucacaphulu. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare, uTimba uchasise kabanzi ngenhlolisiso yabo leyi.
Kula bufakazi obukhomba ukuba uMasocha engabe waphatheka ekuthunjweni kukaMcheiwa. Sesiqedile inhloliso yethu kusobala ukuba uTawanda wathunjwa zinsoli zikahulumende. Sakubona kumabonakude e-CCTV okwenzakalayo, njalo inkampani yempala Car Rentals iyabazi abenza lokhu.
Uqhubeke esula inkampani ye-Impala Car Rentals ngokuphatheka kwayo ekuthunjweni kukaMcheiwa esithi yiyo ekwaziyo okwenzakalayo. Ikomiti le ethi yasebenzisa ubufakazi yabuthola kumagqwetha kaMcheiwa lalokho okwalotshwa zintatheli izindaba lemibiko abayiphiwa ngumasosha eveza ukuba laye wathunjwa ngosuku lolu njalo wahlukunyezwa.
Kulo bufakazi ukuba uDendai Masocha, uTawanda Mcheiwa lo Mduduzi Mathuthu bengabe bathunjwa zinsoli zikahulumende. Lokhu kwenzelwa ukuba kwethuselwe uZulu ukuze engaphatheki ekutshengiseleni okwakumele kube khona mhlaka 31 Ntulikazi.
UThimba uqhubeke esithi njengebandla bafuna ukuba uhulumende afake uphenyo lwendaba zokuthunjwa kwabantu ezifana lalokhu okwenzakala kuJohana Mamombe, Cecilia Shimbiri, Lunetsai Maroba kanye loItayi Tsamara owanyamalala kuminyaka emihlanu edluleyo. Igqwetha likaMcheiwa umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuba kakhulumanga lutho lekomiti le ezithi uMcheiwa kamphanga umsebenzi wokuba amele kulolu daba. USithole uthe njalo uMcheiwa walinyazwa kakhulu ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli esithi
kakapholi ukuthi aphe ubufakazi kudaba lolu. Loba nje kule video ekuthunjwa kwaMcheiwa amapholisa kawakabuphi muntu oyinto esolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Imota yathumba uMcheiwa ngenkampani ye-Impala Car Rentals yona ethi isebenza namapholisa ukuba waziwe umuntu owasebenzisa imota. Akula osokuphumile loba nje idale lathi inkampani le ibise amaphepha omuntu lo. Omela United Nations kudaba lwamalungelo oluntu kugatsha lwe-United Nations Office of High Commission uthi abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 kodwa uhulumende uthi abantu balamanga ukuba bayathunjwa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe nguJikile Obhanqa le-Algeria namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji siphalo ludaba ngogcweleyo.
Iqembu lezimbabweleni lisekuthola umhlomulo wodwa ngemva kokuba nguJikile Obhanqa thukathele iqembu eliphethe isicoco esokuba zintshanje zezwekazi lase-Afrika ele-Algeria emdlalweni ophutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Abahlehlele iqembu lezimbabwe ngukapteni weqembu uKnowledge Musona kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo beliqale ukuhlu hlala litshayela emambuleni kabili wathi umsona wahlohlayela kuqala igoli lezimbabwe kwasekusithi uDube wasehlohlayela ukulinganisa umdlalo sisiyafika komlindo yacina. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwerra uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo wezimbabwe le-Algeria kube yinto enhle njalo kutshengisele ukuthi umfana ngomfana sibili oyevuthayo kulezi nsuku njalo kutshengisele ukuthi into eyayikhulunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi ephansi ayisiyo into engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi usohle nge-first touch eyokuqala engene ground wahle wahlodla. Ikanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade kwakhanya ukuthi abulanto yenzile kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho udlalela khona kodwa ibhora leya ngokuthi wena udlala njani.
Impumelelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selile mihlomelo elitshumi lihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo emine kusithele eZimbabwe le mihlomelo emihlanu njalo kuba kwazi ukuba liyala lokhu elihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia uzadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu le mihlomelo emithathu njalo usithi leBotswana lisendaweni yesine lilo mhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokuthi ngamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaphutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka 2022 iqembu leZimbabwe lizadlala leBotswana khona lekwele Botswana futhi emdlalweni walo wokugcina weSpice Star Group lizadibana lele Zambia emdlalweni ozaqhatshelwa kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula ingcele ngala mtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho osokwenziwe ngamanye amazwe akhelane lele Zimbabwe kulandela kuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump wemelikela ama-Republicans elithi kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe nguJikile Obhanqa le-Algeria namhlanje emini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.